izakhamizi ze-insiza north zihlalele evalweni ngemva kokuthiselwa imizi, ukuthaywa lokuthathelwa impahla ngabezanu-PF bekhokhelwa ngabantu abaziwayo kulumango. Imizi ishisiwe, ezinye izindlu zadilika, futhi lempahla zagecwa ngamahloka osekuthiye abantu bekhumbula izolo layo ebingamanga kuhle. Umgcinisihlalo wezaphu ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Matthew Sibanda, uthe ibandla elibusayo seliqalile ubuchapha balo ngoba selekhangelane lokhetho lomnyaka ozayo.
Into eyenziwa yizano ensiza north ukudiliza imizi yabantu beyitshisa betshaya ogonke izalukazi belimaza labantwana. Ngase ifuno ngoba siyabona ukuthi izanu siqalile ukuthoralayiza abantu ukwethusela ukuthi abantu bengenelise ukuvota kukhetho oluzayo ngo-2018 ngoba bazabe bengasela proof of residence, sebevaleke imizi yabo bengasela ndawo eraiti ukuthi balelungelo lokuvota. So asiyithandi njengezapho into le kayime ingaqhubekeli phambili.
Unina kaSobhuku u-Ernest Nxumalo kaWard 24 odilizelwe umuzi, impahla zahlahlelwa ngamahloka, unkosikazi Silela Nxumalo uthi abezanu-PF bathi abathokozi ngesikhundla esiphiwe indodana yakhe sobuSobhuku nguNduna uMajaha.
Umuzi udilike kangaka nje ngenxa yesikhundla uJahana asinika u-Ernest. Esomisa umakhe sathi sadatelwa kuhle endlini ukuthi hayi lokwazi sizakhona ukuphusa abaziwa emahosini yaye khona kazangaphilisi. So sekubuhlungu nxa u-Ernest esemukela abantu abafuna indawo umthetho ayewuthiwa nguJahana endaweni kaJahana. Yilikho okubuhlungu kakhulu ukuthi wemukele nani uJahana kuyiyinasiuwe-FCC.
Umlisa kaWard 22 eNsango, uMnumzana Alexandra Mnyokeni, uthe okwenzakale e-Insiza North yonke lakwenxumalo akukhulumeki njalo kaboni ukuthi amapholisa azakwenelisa ukuxazulula lolu daba. Abantu bakaNduna uMajaha badla luklubhu e-Insiza North, imizi edlula amakhulu amane idiliziwe, eminye yatshiswa, impahla bazithathela. Imizi ephahle umgwaqo oya eHarare iyatshiswa futhi abanini baxotshwa belengise izandla. Ngimele iStudio 7 ngise-Insiza North, nginguNompumelelo Moyo.